into yembi kakhulu leyo nxa kuliqiniso ukuthi kungabe kulodlakela oluvela eqendini elithize kumele kuthathe isinyathelo esikhulu amanyathelo athize ukuthi babotshwe labo bantu bathuthiswe ukuze kungabhebhetheki kugcwale indawo zonke kanti-ke futhi bonke abamaqembu lawo aphikisayo lalibusayo kumele bonke okwenzakeleyo bakusole kakhulu bathathe amanyathela ukukhuza abalandeli babo izeki imele isukume ilayo ikhulume ngalolo daba kungabi yinto edlilayo nje engasinda bazalutho
ubona kusiba lo muntu obotshwayo na
kufanele kube khona umuntu obotshwayo nxa kungasenzekanga lokho kuhle ngoba akhona ama-observers bakhona labantu bezimbabwe baza kubona kahle ukuthi amapholisa abethatha uhlangothi njengalokho akade kwenza phambilini kodwa athethe akhulumile atshela abantu bezimbabwe ukuthi asezukuthatha uhlangothi njengalokho akade kwenza phambilini aseza kuma angakhethi iqembu lezombusazwe abe ngaphansi komthetho lesisekelo sombuso kuphela.